siyabonga Chris lechona njani emakhaya yekudibana emsakazweni wenu umsakazo weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 23 ngomfumfu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eRusape abopha abasekeli beMDCT ekade befuna ukutshengisela kanye lentatheli izindaba ezintathu.
Ayikhona into lezi sizibona lapha ezizakala eZimbabwe kakhe. Akula polisi yomnotho ezakalayo kakhe. Ukuthi iZimbabwe iba lama relations amahle lamanye amahle.
Amabandla aphikisayo asola ele China ngokupha uMongameli Mugabe isicoco senhlonipho lisithi ungumkhokheli olohlonzi emhlabeni jikelele. Amapolisa eRusape achaye njalo abopha abasekeli bebandla leMDCT abambalwa lamhlanje belungiselela ukutshengisela kanye lentatheli izindaba ezintathu. Intatheli izindaba ezibotshiweyo zibalisa uSidney Saize osebenza ezimele uBernard Chiketo ophephandaba leThe Daily News lo Kenneth Nyangani owe News Day. Isiphathamandla seMDCT eManicaland umnumzana Tashiwona Marima ochaywe ngamapholisa izolo ngesikhathi ehambisa incwadi yokucela imvumo yokutshengisela umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje setheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kusenjalo umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai namhla obekobulawayo emzini kamuyi umnumzana Thamsanqa Mahlangu ngemva kokwehluleka ukuya khona kumaviki amabili uMahlangu ebekwa ngoba kuqhamuke ukungezwani phakathi kwemoli kaMahlangu. Amabandla aphikisayo ayayisola sesole ele China ngokupha uMongameli Robert Mugabe isicoco lisithi ungumkhokheli olohlonzi emhlabeni jikelele olondoloza ukuthula njalo oqhuba kuhle ezenotho elizweni lakhe. Isicoco lesi esibizwa ngokuthi yiConfucius Peace Prize sibikwa sifana lesidume kakhulu emhlabeni jikelele eseNobel Peace Prize esiphiwa abalwela amalungelo oluntu yilizwe laseSweden. UMongameli Mugabe uphiwe isicoco lesi lanqabe kulabanye abantu abalohlonzi ekade bekhethiwe abafana lomkhokheli wenkampani elungisa amakhompyutha iMicrosoft umnumzana Bill Gates kanye lomongameli weleSouth Korea. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kuyamangalisa ukuthi uMugabe uphiwa isicoco enconywa ngendaba zokuthula yena esaziwa ngodlakela umbuso omobi kanye lokubhidliza umnotho welizwe.
Lapha amaChina ayaganga anjengamatsotsi kumbe amasela mbizigebenga ezinikana isicoco nxa sezivela ganga, ngoba lokhu yikuganga abakwenzayo. Babuyile kuleli lizwe bafika bathatha umnotho wethu, bathatha ama-diamonds, baqeda namhlanje asilandutho. Babuya kuleli lizwe bagebha emfuleni laba begqibela imfula yethu kade samanzi ayahlupha. Babuya kuleli lizwe basithengisela into ezidabuka nge-one day bese befuna ukuthi bazesinika isicoco sokuthi kona uMugabe ngoba umuntu ongalangqondo ovuma ukuthi kwenza into enjalo sokuthiwa khona lathi sivumelane enjalo. Isicoco sabo leso yisicoco samatsotsi abanikana ngobutsotsi, abanikana ngokuganga, abariwadana kumbe abavumelana ukuthi batshontshe kakhulu njalo futhi abantu akade betshontsha laba abakholisileyo umnotho wethu abawuthethe wonke namhlanje sihawula yiwo amachina angikhona afana nayo
ukhona ukuthi ubufakazi bokubhidlika komnotho kanye lodlakela esesike salubona kababuboni na
uhlupho lwangikhona yikuthi mhlawumbe khona ukubhidlika komnotho kanye lodlakela lwenzakala eZimbabwe yibo abafundisa umgaba ukuthi enze udlakela yibo abafundisa umgaba ukuthi abhidlize umnotho khathesi kunjenjenje abantu bezimbabwe bahawula kakula mali kodwa banika umgaba isicoco sokuthi khona ulondoloze zomnotho umnotho awunozolondolozi le abantu bengasebenzi kuphi akula muntu osebenza eZimbabwe abantu bahawula akula mali ilizwa lila mali so lokhu abakutsho ukuthi ulondoloze umnotho yikuphi
umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT njalo ungumeli wenkayi South edalele ephalamende sixoxela ekobulawayo kodwa umeli wephalamende wemphelandaba Mpophoma edalele ephalamende njalo elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uyajabula ngesicoco lesi
ilizwe lechina lokubonele kufanele ngempela ngoba akusiyo mfihlo leyo ukubana ilizwe laseZimbabwe ngelinye lamazwe asebone ukuthula okumangalisayo kusuka kuma-80s laphana kuzobe le-disturbance egograhundi yathi phelele izwenana akuzange kwaphinda kwaba lokunye futhi ukuvukela lapha elizweni leli sibone ukuthula okugcweleyo noma izinto bezimanzonzo kunzima asizange sibone abantu kumbe besithi bethathele ezitaradini besiyayenza imisindo kumbe kulawana kumbe kujikelana ama-petrol bombu lento ezinjalo esizibona kwamanye amazwe iZimbabwe kulokuthiwe okumangalisayo njalo okujabulisayo okutshengise ubana umkhokheli wethu ubaba u-R J Mugabe uyenze into engathi ibalulekile njalo iChina layo uyibonile kufanele khonoko ubana imnikele eso sicoco
kodwa abanye bengakusola lokho Chuma bethi singakhangela ukhetho luka-2008 kwaba lodlakela olukhulu sikhangele nje ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe bakhona abalembuzo bathi kahlonitshwa amalungelo sikhangele njalo lo mnotho welizwe ubhidlikile into kazihambi kuhle ungabaphendula uthini abakusolayo lokho
uma ukhangele udlame olalukhona ngokhetho luka-2008 into ezi-processed cities ziyenzakala kaningi-ningi vele emazweni ethu e-Afrika kuyatholakala lokwana noma kuyinto engamela ngiyenzakale kodwa into eqakathekileyo siyakwazi sonke ukubana umongameli wasukuma wathi kona bakithi sicela ukuthula elizweni sicela ukubana abantu behambe beyovota ngokuthula
umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba Mpophoma edalele ephalamende njalo ulilunga lezanu PF ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda
so kuyinto enje eyazakalayo emgcikeni upresident Mugabe ube ngupresident kusenzakala into esifana legugurahundi ube ngupresident kusenzakala imrambatswina njalo uwina ama-elections ngo-2008 ngemva kobudlwangudlwangu lodlakela olwenza ukuthi layo ukubusa kwakhe kube nzima agcine ngene ku-government uhulumende wombambaniso lamabandla aphikisayo ngibone ngani khonokho mina kwenza ukuthi ukukhangelwa njalo indlela esingabona ngayo icoco lezi ibe isichiyene kakhulu kulalokho besikwenza embanyana kodwa hayi akumangalisi-ke ngoba mhlawumbe singathi China phela kababali isikhiwa izinto eziningi ezibhalwayo ngophezulu umgabe lezo zakhe zibhalwe ngesikhiwa so ngibone ngani kungabe kikho kwenza ukuthi benze lokhu ngendlela enje
lona ele China dokotela Spanda siyazi ukubana ngelinye lamazwe ahlezi esolo kakhulu ngamazwe angentshonalanga ngokwephula amalungelo oluntu esikubonayo lapha nqabe ncoma umongameli Mugabe kayisizombi lazantabanye na
yikho lokho phela ukuthi nxa sikhangele kathi si ele China lisukela kwenza kwabamgceke phela ukuthi ngoba lona kwezomnotho lisebenzelana ndawonye njalo eduze kakhulu lopresident Mugabe selibuye lathi limncome ngendlela efana lale iChina vele yona kayiphambanisi yatho njalo ukuthi hayi bona amalungelo abantu bawakhangela kusiya ngendlela ababona isemkhubeni wabo kuphela hatshi amalungelo omuntu sikhangela ngokwaphansi emhlabeni
umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye kwele-United Kingdom
igama lami nguGibbs Dube. Kuliviki leviki ezayo ngizabe ngilethulela uluju kuphela ngihlolisisa ukubhidlika komnotho welizwe lezombusazwe eZimbabwe. Athini amabandla ezombusazwe ngalokhu? Diyani indlebe lizizwele zulukandaba.
Kutaba lwesiphathelane lesimo sezombusazwe lamhlanje sixoxa lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla le-Transform Zimbabwe umnumzana David Rodi Takaruza othi ibandla lakhe lifuna umnotho welizwe ovuselelwe izizalwane zeZimbabwe njalo ilizwe livuselele ubudlelwano balo lamanye amazwe. Utakaruza uthi ukubhidlika komnotho into edanisayo njalo emele ilungisiswe ngokuphangisa. Wengeze wathi kumele konke okuhluphayo kulungisiswe ukuze osomabhizimusi bakwamanye amazwe bavule amabhizimusi eZimbabwe. Asizweni exoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7.
Sibona ukuthi umnotho usebenze kahle kahle. Ayikhona into lezi sizibona lapha ezenzakala eZimbabwe khathesi. Akula policy yomnotho ezwakalayo khathesi. Sibona ukuthi iZimbabwe iba lama relations amahle lamanye amazwe.
Kungenziwani pho ukuthi likwenze khonokhu njengoba amabandla aphikisa ibandla leZANU-PF engabambananga? Kanye limaqamqamu kulabanye lapha abanye ngale abanye lingahlangana labanye yini ukwenza ukuthi likhiphe iZANU-PF embuzweni?
Ye, yinto enhle kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo abambane njalo balwise i-system le. Anjo, yinto enhle kakhulu. Kodwa ke silamabandla who has been in this nesikhathi eside kakhulu njalo ngoba lama problems ama challenges amaningi sibili, right? Ubuqamqamu lo ayiso into enhle sibili khona ukuthi yakubona kodwa ke uzaphela amabandla azabambana into enhle kakhulu. Kungasokubambana ukuthi sibe ibandla elilodwa sizabambanya namanye ama opposition parties ukuthi silwise sivela ama directions achiyeneyo silisa i-enemy le.
Ye, kodwa ubonangazani kungathatha isikhathi esinganani ukuthi likwenze khonokho?
Angikholwa ukuthi uzathatha isikhathi esiningi mina. Angikholwa. Antsho liyakwazi ukuthi ngikhuluma nje so kathesi. Kulama meetings amaningi kakhulu ama platforms ayenziweyo ukuthi amabandla aphikisayo akhulumisane ukuthi alisizani PF. Ya, ku-right khonokho. Lathi sikhona khonapha. So, akula sikhathi eside lapha singatholanga i-solution yokuthi iZANU-PF ingasuswa njani.
Kodwa ke nxa selikhangele ezokubusa khonapho ukuthi lamhla lingakhethwa kuthiwa Transform Zimbabwe selisembusweni, kambe lingakwenza kuphumelele nge-100 days kumbe ngithi ngamalanga ayi-100 lisembusweni kungabe kuyini?
Siza-introduce economic policy enhle ekhona leyi ekhona kathesi. Sizawisa i-economic policy that is feasible.
Lina lilayo yini lokho kuthiwa ugwalo olujulileyo olwe-blueprint yenu olokuguqula umnotho?
Silayo. It was a viable business, growing economy. For you to have a viable business, you need a very conducive environment.
Awuyicacise ngesintu khonapho ngesindebele. Ngathini?
I-conducive environment lay. Yiyo yenza ukuthi ama-businessmen lawo athabe uku-investa elizweni lethu.
Ye, nxa sisikhangela ke khonokho okukhuluma ngakho kulo hlelo lokwabela uZulu ama-shares amakampani emazweni, kambe nina likubona njani khonokho?
Into ehlekisayo sibili nxa sikubona sikukhangele kathesi khonokho okwenzakala lapha eZimbabwe. I-indigenization kumele yibe into eya-encourage abantu ukuthi ba-investe. Abantwana bethu lapha thina amaZimbabweans ukuthi si-investe. I-indigenization ayisokuthathela abantu ama-business people ama-companies abo. Hayi, ayiso indigenization naleleyo. Kulo ngokuntshontsha.
Umnumzana David Rodi Takaruza ngowebandla le-Transform Zimbabwe ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Okuneyingqodaba lolo kusebulenjini ku-intanethi kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Ibandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe liqale lamhlanje umhlangano walo mkhulu owe-Congress lapho umnumzana Elton Mangoma yena owasungula leli bandla akhethwe khona ukulikhokhela kungela omncintisayo. Kubikwa bekulabantu abafika phose inkulungwane ezimbili emhlanganweni lo oseHarare. lele bandla lihlaziye isisekelo sombuso walo njalo belikhangelelwe ukwenza ukhetho lokukhetha amanye amalunga emhlanganweni lo ophela kusasa. UMangoma owayengumphathintambo wezamandla kagetsi kuhulumende womanyano utshele iStudio 7 ukuthi oza kuba ngumsekeli wakhe ngonkosikazi iBeauty K laye ongancintiswanga. UMangoma uthe ibandla lakhe lizimisele ukusebenzelana lamanye amabandla alembono efana lebandla lakhe, kodwa uthe kabasoze bakujahe lokhu. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Bishai Mutshauraya laye ongancintiswanga uthe ibandla labo lokhu lithola usekelo nsuku zonke njalo lilamalunga edalele ephalamende asebenzelana lalo kodwa kathandanga ukuwaqamba ngamagama. UMangoma nguye owasungula leli bandla ngemva kokungezwani kwakhe labanye bakhe ababesuke kubandla le-MDCT besola ubukhokheli bukamnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi leli bandla kalikhanyi lingamisana lelezanu PF.
Ye njengabanye sebaza ukuthi bona kungathi yena uMangoma kunganikiswanga ithuba lokuthi ube lamanye ama-candidates e-onopost. Kodwa nje siyazi ukuthi njengoba enguye owazala i-project yakhona yama-renewal kwaba lokushiyana labanye abafowabo vele bekuqondane lokuthi yena abe ngumongameli wakhona. Kodwa bekufanele nje ukuthi kube labanye abancintisayo.
Nibona ngani libandla elizadobha kumba ababili abathathu kwedale lephalamende njalo elinganqoba umongameli Mgabe leZANU PF?
Angikholwa ngoba sesikwazi phela ukuthi vele ukuthi nxa uqondane lokuthi unqobe uMgabe ufanele ube lesingathi ngesihluwa i-national representation. Kodwa iqembu eliqalwa ngoba kulokuxabana landi futhi kube nokuyinkinga ukuthi zengoba siyazi phela amaqembu amaningi abo Jobs the Color kule FTC FTC Green lamanye atshiyeneyo ukunqoba uMgabe kudinga ukuthi abantu babambane. Ukudobhadobha engadobhadobha nje ingxenye kuma-councils, kodwa angiboni ukuthi ama-constituent sibili njengoba kulamanye amaqembu asekhona kathesi abo kulabo Shumba kulabo Tenda MBT, hhatshi angiboni ukuthi kuza kwale nzuzo lapha.
Amabandla afana lalona leli ayenza na ukuthi eleZANU PF ligcine linqoba kukhetho ngokudabula phakathi amavoti?
Angisuze ngithi khona iZANU PF inqoba ngoba amaqembu aphikisanayo maningi. iZANU PF inqoba ngoba kulobuqili lobutsoti phakathi. Siyazi ukuthi phela oLitha Makarao labo Joyce Kazembe omudele lama institutions wonke ama-electoral governance ngayeZANU PF.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amakholo ezizalwane zeZimbabwe awohlobo lwesikhalangeni azabethe kwaqa usasa eJohannesburg kwele South Africa emkhosini wokuqoqa imali yokubhala ingwalo zesikhalanga ezizasetshenziswa ezikolo. Lo mkhosi uqoqwa ngesikhathi kube ngokwakuqala lonyaka ukuthi abantwana baka grade 7 babhale umhloliso ngolimi lwesikhalanga. Kubika uBenedict Nhlapho.
Akubizozwayo kusasa Hilbo Theatre emkhosini wabosendo lwesikhalanga ohlose ukuqoqa imali yokuloba ingwalo zolimi lwesikhalanga ezasetshenziswa ezikolweni. omunye wabaqoqela umkhosi unkosazana Phoshiyano Zipho Bango uthi bakubona kufanele ukuthi njengamakhalanga kube ngumlando wabo ukubona ukuthi ziyatholakala ingwalo ezibhalwe ngalolu limi ezasetshenziswa ngabantwana esikolweni.
Sizoba sizama ukuthola imali yokubhala izincwadi zabantwana besikolo, ama textbooks. Ngoba sibonile ukuthi thina sikhule singakwazi ukubhala isikhalanga, namanje mawungathi ngisibhale sometimes ngiyalahleka. So ikho sibona ukuthi kungcono ukuthi abantu bethu bona bakhule bekwazi ilanguage yethu ingaze ife igcina ingasekho at all.
Nkosazana Pango uthi kulomkhosi oqoqwe inhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association kuzabe kudibene abaculi besikhalanga, kudliwa ukudla kwesikhalanga, kukhulunywe ngesikhalanga, kuvunulwe ezesikhalanga, kanti lenhlelo lemipulu liyakhona kuzabe kungokwesikhalanga.
Ngiyalinxusa lonke bantu basesikhalangeni abakithi abakhona around iJoburg ukuthi lize ngobuningi benu lizobona ukuthi yini esiyenzayo for abantwabethu, for ikusasa labantwabethu sonkeni. Ngithi kini wozani kusasa lizobona like traditional dance, ikwayara, iwosana idlalwa kusasa live eHillbrow Theatre kusukela ngo-1.
Umabhango uthi kuzabe kuthengiswa loba yini ephathelene lesiko lesikhalanga ukuze kutholakale imali yalezi zingwalo ezagoqela lesichazamazwi solimi lwesikhalanga. Ukuzathengiswa goqela ukudla kufana labo nobhi, umxhanxa, idelele, oxakuxaku lezinye zifele emlonyeni zesikhalanga. Kuzabe njalo kulamatikiti azabe thengiswa kube khona abazathola imivuzo. Kulabahlonitshwa abakhangelelwe ukungena kulumbuthano abavela eZimbabwe. Isikhalanga olunye lwendimi ezidume kakhulu kwelamaNdebeleni. Lonyaka kube ngokuqala ukuthi abafundi beGrade 7 babhale umhloliso wesikhalanga, kusitho ukuthi kungakapholi maseko luzabe selubhalwa ngabafundi besecondary. Uhlupho-ke ukuthi kakukabile ngwalo ezanileyo ezibhalwe ngalolu limi. Yikho nje inhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association isize laleli cebo. Leke yiyo ingoma ezaculwa igidwe kuze kuzwele kulo umkhosi.
Ukalanga ndiko kanyi kwetu, ukalanga ndiko kanyi kwetu, chozana zana chona na ila chondi kumbuza kanyi, chozana zana chona na ila chondi kumbuza kanyi, chozana zana chona na ila chondi kumbuza kanyi, chozana zana chona na ila chondi kumbuza kanyi.
Imele 207 Johannesburg in South Africa, ngingu Benedictine Hlapo.
Live talk lamhlanje sikhangela isicoco senhlonipho esiphiwe uMongameli Robert Mugabe yinhlanganiso yakwele China. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele South Africa abikwa esebenzise izikhali zama-stun grenades kudlakela oluqhamuke phakathi kwawo labafundi bamakolishi ama-university ekade betshengisela kulelo lizwe besola ukukhwezwa kwempatalo yemfundo. Kulabantu abangamachomi la sishiya kalombili abafe kudubukene kwebomba ebelithiwe kwelinye ilunga lamaqembu abalwa becatsha besimoslim abedlulisa amalawulo edolobheni leMaiduguri kwele Nigeria. Kwezemidlalo namhlanje ngamafitshane, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi balithemba lokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lizaphumelela emdlalweni walo we-African Nations Championships lele leSotho ngesonto. umdlalo lo ngohlandla lesibili njalo uzadlalelwa kweLesotho. Emdlalweni wakuqala obukobulawayo ngeviki edluleyo, iZimbabwe inqobe nge-3-1. Linganqoba iqembu leZimbabwe kumbe zingaba ngutshikilo bhanqa liyabe seliphumelele ukuya kuma-finals omncintiswano lo kwele Rwanda ngomnyaka ozayo. Singene kuhlandla le Woza Friday lamhlanje, uJoseph Njanji usethulela inqoqo ayenze lo mculi wengoma ze hip hop uZamo XBs.
Ngoma ze hip hop uRiwat Ndlovu yena waziwa ngegama lomsebenzi elithi Zamo XB sudabuka etsholo tshokomathe okuyikho lapho aqale khona isikolo kodwa uthe sethe hluthu wathutha wahlala edolobheni lakobulawayo elokitshini lemakhandeni. Uthi umculo uqale ngo-2009 esehlala eJohannesburg kwele South Africa.
Ukurekhoda ngaqala ngo-2012 ngazorekhoda imixtape yami ngo-2014 but ayizange idayise ama-copies amaningi but ngiyazi kuqala kanjalo so yeah.
Lo mculi uthi yena ucula ngezehlakalo adibana lazo empilweni yakhe njalo kungoma esifule ngayo uhlelo ethi Road to Success ukhuluma ngokubanjwa kwakhe inkunzi yakwenziwe ngomnyaka ka-2014 ngesikhathi esendleleni esiza ekhaya eZimbabwe evela eGoli kweyinye ethi Push ukhala ngenkinga zokuba umculo wakhe uchaywe emisakazweni okuludubo olubhekane labaculi abasacathulayo kakhulu abenza umculo we-hip hop. Okwamanje ingoma zalo mculi zitholakala ebulenjini njalo labo bafuna ukuxhumana naye balakho umbamba kuTwitter, kuInstagram kanye lakuFacebook.
Ndingandithola kuTwitter @xbs1 xbiws1 and then Instagram @zamo_x and then Facebook liyangithola Zamo XB Squali.
Umfoka Ndlovu uthi isifiso sakhe ukuthi ngomnyaka ozayo umculo wakhe ukhule umemetheke lomhlaba wonke jikelele njalo lokhu ubeka sobala kungoma yakhe yaphuma ngayo enkundleni yethi 2016. Imele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji. 2016. I don't really care if you're feeling this, throw your hands in the air. Yeah. Life is good when you live in your dream. I fell in love with rap when I was just a teen. Always in this too busy dropping 16. I'm gonna blow up in 2016. Now I got the upper hand, the 18. We in the club, strictly no under 18. Stab I was a kumelanga, better now I know malanga. Wanna navant wanna vele waya twalanga. Who's a cast like a quiver was a jelanga. Belang sabi next ngoba mphethe izinja zam anginandaba nama hate ntwana mbili pupo lam anginandaba nama hate ntwana mbili pupo lam 2016 won't be my year if you feeling this throw your hands in the air what I mean to say I don't really care if you feeling this throw your hands in the air 2016 won't be my year if you feeling this throw your hands in the air what I mean to say I don't really care if you feeling this throw your hands in the air. Yeah, I'm on fire. If you feeling this, throw your hands up higher. 2016, you style a samba zo twala. I told your mama win and they chose not to believe. I've been feeling the pain, now I'm spilling champagne. Zamo killing the game, I'm dynamic man. Watch me go for mine, it's my time to shine. You think you doper than me, homie, what a piece of shame. Y'all niggas is front, just a bunch of gimmicks in the game.
Siyabonga jahalagithi, uhlelo Woza Friday. Ayike kwaneloke kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Libe lobusuku obuhle lempelaviki elithukela.